nxa sikhangele iissue yebail, assuming ukuthi kulomthetho okhona kumbe umthetho owrong, ibail it's an individual who is asking ukuthi indaba yakhe ithonisiswe ephansi. Right, and we usually look at ukuthi icala umuntu alifaceayo kungaba le prison term or isentence enganayo. Nxa sithi siyakhangela kulabantu abaphandle abe-treason, kulabantu abaphandle abele-murder. Not that it's wrong, but it's their right. Ngoba vele i-bail in terms of Section 50 we-constitution yethu is a right, unless they are compelling reasons.
Pho udaba lwemali lolu lwehlukana njani lezinye indaba?
Into esisuke senzakala ukuthi there is a blanket approach, ukuthi even those that qualify ukuthi baye ku-bail bancithela ukuthi into zemali. Kuyukuthi la kunxa sithi siyakhangela futhi ukuthi into yangikhona iZimbabwe leya basket of currency, and mina ngingafuna ukuthi ngisebenzise $50 i-US dollar, i-50 US ZIG or equivalent in rand, imali yonke le evunyelwayo. So ukuthi uhulumende uzafaka imali abesesithi kayisetshenziswe ngendlela afuna ngayo, kuyukuthi umthetho uthi kazisetshenziswe zonke. Kutshengisela i-desperation on the part of uhulumende i-implementation yayo. Yes, not that is imali embi, but nxa abantu bengayifuni, because one of the characteristics of imali ukuthi abantu kumele bayifune, ungabaforceli, angithi. So ingaba ne-value, akula muntu ozalihlupha ngenye into engaba khona. So make it a point ukuthi those that are supposed to be using this thing, the consumer of imali yona leyo, must be happy about it, don't force it.
Sibona lapha ubaba uBide sithi akula mthetho obopha umuntu ukuthi uthengise amaZigi wathola ama US dollars, njengoba kuyimali yeZimbabwe yonke, kuyimali esebenza yonke phakathi lapha elizweni, okuthi ukuthi akusela mali engathiwa ngiyangaphandle kwelizwe. Lokhu likubona njani nxa sikhangela umthetho welizwe?
Ngivumelana laye, kodwa i-approach yengathi ngiyaphikisana laye, ngoba the first thing ngathi kumele ayenze wenza i-application e-declare ukuthi i-position yena leyo kuthiwa yiyo enza i-offense ibe set aside, then abe sesenza i-bail. But i-argument yakhe is very strong, kayikho kawukho umthetho njalo, ngoba vele khathesi umuntu uyakwanisa ukunginika iZigi, uyakwanisa ukunginika i-rand, uyakwanisa ukunginika i-US dollar. Anganginika i-US dollar, uyakwanisa ukumtshintsha ngeZigi. Kukhona futhi asebetshintshela ngamabhuti, angithi. So their basket of currency. So in monetary policy, iyengani ifuna ukuthi ingani iyasilahlambijana, kodwa singasebenzisa umthetho ngendlela embi ukuthi sizame ku-achieve i-result esiyehluleka ukuyisebenzisa, ukuyi-achieve ngendlela efaneleyo.